So we see card descender bago VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuNtulikazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lememetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe. Okulabantu abedlula inkulungwane 1478 abalomkhuhlane lo. Abanye abantu bathi basekela imibono kamongameli eyokuthi kumele kuqiniswe iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini.
Uhlelo le-close down siyalusekela kakhulu.
Kodwa abanye abakusekeli lokhu.
Mina ngusekeli ukuthi kubulekhe kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi.
Baningi abantu asebethenga impahla ethiyeneyo beyigcina ezindlini besisaba ukuthi uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le-panic indawo yonke. Kulehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso.
Umnumzana Gideon Gono owayengusibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uthi abathola amakhuba lokunye okokulimisa kwakungamelanga bahlawule imali kuhulumende. Ilizwe lemenika likhala ezimadonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis owayelwela ilungelo likaZulu. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1478 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamajumi amabili lanhlanu 25 elizweni. Abantu abedlula amakhulu amane 447 abalomkhuhlane lo bahlala koBulawayo. Uhulumende uthi ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Abanye abantu bayakuthakazelela lokhu, kube labanye njalo abakusolayo besithi uhulumende ulakho ukwephula amalungelo kaZulu kungenziwa uhlelo lolu. UGogo Sibanda ohlala eGogwe ngomunye wabasekela ukuqiniswa kweziqondiso zehlelo lwe-lockdown.
Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, uyabulala, singadelela kodwa kuyabulala. Siyakusekela kakhulu lokho ukuthi hayi akuyengezwe, kwengezwe ngeqiniso, akho ukuthi kuphindwe kuyekelwe abanye bengena abanye bephuma. Nxa besenza i-lockdown kaba yenzi i-lockdown eqinileyo engeqiniso, uyenze ukuthi umkhuhlane olunjani uvikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mchijo Mkhwananzi.
Ngiyarisekela kakhulu sibili ukuthi ngalibana kwala kusenziwa njalo ngoba heyi izinto esezisenzakala abantu bengaphela lami abantu beke behlale ezindlini. Siyakwazi ukuthi indaba zezimali ukudla konke kuyahlupha kodwa abantu bengani bake bayalalela sibone ukuthi kanti vele kuhamba njani. Nami lapho uhulumende uvumelana layo kulokhu.
Umnumzana Kis Don Mbezi ulombono ofanayo kodwa uthi kumele kuvinjwe emngcelweni wakwele South Africa leZimbabwe olabantu abaningi abangena okungekho emthethweni.
Uzama kahulumende ebe ungasebenza ekutheni umemetheka kungacheli kangako kakhulu ngesikhathi sewinta njengokubanda kanje ukuze maybe umemetheka kwehle sikhangelele ukuthi ubona iwinta ngoba ngathi isikhathi samakhaza sisalwe inyanga ezimbili maybe kusakuthi ekupheleni kwa-August kuzabe sokushisa maybe kuzabe sekungcono ngoba akusoze kuqede. Ilo kuthana sizokuqeda ukumemetheka kodwa zehlisa kulesi sikhathi osikhathane esincane ngoba ungabheka abantu bakithi bayahamba kakhulu besiya e-South Africa kula baphila khona ngoba kula bathola khona impilo. Indaba enkulu, indaba enzima le, indaba enzima kakhulu ngoba ungabheka abantu bakithi njengamanje bayeqala ukuthokavalwa khona njalo futhi bayachapha namanje ibhoda livale kodwa abantu bayachapha okuyikho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uze elizweni.
Baningi kodwa abaphikisa ukuqiniswa kwiziqondiso zohlelo lo-lockdown.
Omunye wabo umnumzana Prince Khumalo.
Mina ngusekele ukuthi kubuleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungisa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi. Plus futhi emabhoda ukuthi abantu bazingenele santando baphume santando. La kuma quarantine centers ukuthi abantu bebe kuthiwa abantu babalekile mchokojo. Ngesizathu sokuthi amasosha akala izinto zokusebenzisa lamapolisa abala ama PPEs. Yikho mina ngifuna ukuthi government kayilungise khonokho. Then sesingakhuluma ngokuthi kumemetheka vele xa utesta bona labantu abavele egole abavele eBotswana lezi muli zabo bona laba sebehlangane lazo ababaleki kuma quarantine center akula sizathu ukuthi waye umkhuhlane ungamemetheki. But khonokho ungalungisiswa mbona ngani sesingakhuluma ngokungezelelwa kwamalokhu zenu. Sesingakhuluma ngokungezelelwa kwe-lockdown okwakathesi hayi mina mbonani kwanele khonokho kukhona.
Umnumzana Nkosi khona kukhuphe lawe uyakusola lokhu.
Siyakubona sibili umdala ungaqinisa i-lockdown. Siyayibona siyamemetheka i-COVID eZimbabwe. Kodwa into eyi-problem yindlala le mali. Njalo kula mali eZimbabwe njalo kula kudla. Ngawe uyakwazisa ukuthi anike abantu ukudla list ngabe kungcono. Ngabe abantu babuyela ezindlini bavalele ezindlini njengapha. Manje kathesi umuntu uzathi vele kala kudla. Aphinde umvalele endlini. Hayi. Hayi umdala kazama ukuthi anike abantu ukudla ukuze abavale ngoba abantu vela ngabe baze bavume abantu kalesi angeke bavume into yasezitshela ukuthi ngakuyikufa yikufa ngoba nangabe uyabanika abantu imali ebaholisa labantu imali le mabhenki ekwanisa ukufaka imali ngabe list kuyazwakala ukuthi hayi umdala uthi ngenani endlini madoda uzabe linika ngenyanga elinika ukudla okuyanele
umnumzana Sima yedwa Ndlovu ukuthi kumele uhulumende adinge umuthi ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19 athi ukuvalela abantu ezindlini okungapheliyo.
Umkhuhlane lokubuhlungu mpela kodwa phela noma ingazivale nxa ikhambi lokuthi kulatshwa abantu lingekho angeke kusize ngalutho. I-government kayizame yona ukuthi nxa kudingakala imali yokuthi kutholakale ikhambi lokuthi kuncedwe abantu abagulayo ngikhona sizobona into engcono.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Eric Jabalala othi kumele abantu badinge indlela ezifeneyo zokuphila ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Khona ukuvalelwa kwabantu ezindlini angiboni kulusizo olukhulu kakhulu ngoba lo mkhuhlane kukhanya ngathi usungumkhuhlane osukhona vele. Kumele abantu bazifundise bazijwayeze ukuphila nawo bazivikele. Umuntu uma ephuma angaphumi endlini angafakanga imask. Uma engena esitolo asanitize. Uma ephuma esitolo kubalulekile ukuthi uma uphuma esitolo usanitize ngoba ubambe lapho kubambe khona abantu abaningi. Usanitize usebenzisa ama-sanitizer ufakwe lezi fonyo lezi amamaski la emgwaqweni ngoba angeke sihlale sivalelekile phela uma kuthi kuvalelwe ezindlini kusho ukuthi sizohlala sivalelekile unomphela ngeke siphinde sivulelwe. Abantu bona bazifundise ukuzivikela.
Usikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya okhokhela inhlelo ezijeneyo eMpila Hospital kubulawayo uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Kuyangidanisa ngoba abantu laba akade abantu bakithi lapha akade balwela kakhulu usongezana inyanga ezine ukhuluma labo batshela ukuthi kulensimbi ebuyayo. Yikho ngiyadana ke ngibona bengalaleli njalo umkhuhlane usubahlasela sekusele ukuthi baqalise ukuphela ngezinamba eziningi. Yalo nxa bengatshintshanga amaviki amabili amathathu babe sebethena okuzwayo lapha ngathi.
Izibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezilithumelane 14,311,886 abahlolwa batholakala beleCOVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 602,757. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abedlula phose inkulungwane ezilikhulu lamathumi amane 140,120. Abantu abanengi sebethenga ukudla okunengi bekugcina ezindlini kulandela imibiko ethi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwethusa abantu ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 kobulawayo, njalo lembiko ethi uhulumende ulakho ukuvala ngqi ilizwe lonke esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosikazi Siphilile Ncube uthi bazabulawa yindlala uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Mina ngilovalo lokuthi nxa kuyikuthi ilanga lakusasa siyavalelwa, mina ngizibone ngiqeda kuhle i-lockdown ngoba bengilokhu ngisabhadala izikweletu engangizenze kuqala. Isifiso sami nje yikuthi ngabe basinike isikhathi lamalanga nje sakulungiselela kuhle, ngoba nxa kuyikuthi liqiniso asazi ukuthi kuyabe kuzasithatha isikhathi esinganani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwethusayo okwamanje ukuthi sokugcwele abantu enzikini yedolobho lakobulawayo abadinga ukudla.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Lefungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso. So abantu sebenza i-panic buying yonke indawo, sebegcwala e-town bezama ukuthi bethenge ukudla lani lani. Lokho kuzadala ukuthi abantu bengene ezikweleni besibili ngoba sebegcwele abantu i-town indawo yonke. Lokho kuyadala futhi ukuthi imemetheke i-COVID.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo unkosikazi Qiniso Ndlovu uthi abantu kumele baphiwe isikhathi sokuthenga ukudla nxa uhulumende efuna bahlale ezindlini.
Ngendaba ye-lockdown le ekhanangani izaba kusasa mhlaka 20, i-lockdown mahunga abantu baphanikile. Kodwa njengathi thina abantu abathengisayo kunzima kithi loba abantu bephanika but bayehluleka ukungena edorobheni bethenga izinto zabo. Akufanani, i-business is slow. Qala ifisi kwakudojwadojwa kungafani, kathesi i-business is very slow. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba abaningi sidla ngokuthengisa ngokuthengela, so kwasi-affecta, kuyasi-affecta kakhulu.
Unkosikazi Similo Chuma uthi sebethenga ukudla belungiselela eyinye njalo i-lockdown.
Hayi, mina kathesa ngisuza ngithi khona silumelele lolulanga ngoba sikatshelwa lutho. U-president kakayenze i-announcement ukuthi kuzaba le-lockdown, so thina asikho prepared for this ngoba sizwa nje ngelikabathi emgwaqweni. So ukuthi sithi thina sizimisele ngoba nginjenje angingathengi ngitsho even impuphu yokuthi abantu abambeyedle ngoba kungathiwa kusasa kuyavuka kuvaliwe e-town. Angazi ukuthi mina lembuli yami sizakudlala, kuzaba nzima vela kusuze kuze kube yinto elula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela abalandeli bebandla leZANU PF ngeviki ephelileyo ukuthi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owaye ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi iziphathamandla zikahulumende abehluli bomthethwandaba abambalwa. Abakhokhela amabandla ezokholo lwesiKristu, amalunga edala le-cabinet lepalamende kanye labalandeli bebandla le-ZANU PF abanikwa amakhuba lokunye okulima kwakungamelanga bahlawulele abakuphiwayo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiya umnyaka ka-2008. Wasetshenziswa imali efika izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika, $200 million, kuhlelo lolu olwalubizwa ngokuthi yi-Farm Mechanization Program. Umnumzana Gideon Mgono utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi abanikwa amakhuba, ama-combine harvesters lokunye abakhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa, owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe labanye babo, babengaphansi kohlelo lokulima kulandelwa ukuthathelwa kwabamhlophe amapulazi nguhulumende esekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Alex Magayisa ofundisa kwele-Bhilitane izolo wethulele uZulu amagama abantu abaningi abathola impahla etshiyeneyo kuhlelo olokhutshwa libhanga leli ele-RBZ. Idala lephalamende lake lazama ukucubungula udaba lolu, kodwa uhulumende wala ukuveza amagama abantu abathola impahla yokulima. Kasenelisanga ukukhuluma logono, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa labanye okuthiwa bathola okuthiyeneyo kuhlelo lwe-farm mechanization okwethulwe ngumagayisa sokumemetheke okumangalisayo kwebulenjini bokuxhumana obe-social media olapho kulabantu abaningi abeZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakhala ezimathonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis obelwela ilungelo likaZulu njalo wasebenza lomuyi uMartin Luther King Jr. labanye ukwenzela ukuthi abantu abansundu balingane labamhlophe kwelemelika. ULewis obelesifo semvukuzane ngomunye wabalunywa izinja bathwaywa kabuhlungu ngamapholisa e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Abansundu betshengisela besithi bafuna ukuba lelungelo lokuvota lokunye okuthiyeneyo. Ubelilunga ledala le-House of Representatives khonapha kwele Melika ngesikhathi etshona. Abantu emhlabeni wonke jikelele bathi umuyi liqhawe lamaqhawe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe
manje ngobaba mkhulu.
Uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lomlamo. Kambe umlamo ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usakhile line ukhona ngale ke kweBotswana. Lo baba uNqondo Banzi Magonya ukhona ngale ke eBrithani lezincwadi zamasiko esintu. Umlamo lapha ekhaya ngubani? Madume.
Ngesintu uNqanti ngathathwa njengoba ngithethwe. Abafowethu usisi wami kumbe umna wami ulandele umlamo. Ngathi umna wami vele ngesintu ngiyumlamo ubaba lo ngithethe.
Makonye.
Yebo Mthembu.
Umlamo, umlamo. Bani lapha ekhaya?
Hayi, lami ngiyazi bengelela abalaleli. Njengoba uMadube ekutsho Mthembu. Umfo wabo kamadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume lo madube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingwe engumncane kumadube engowakodube ephuma ekhalweni lwakodube umlamo
ehe pho madube lapha-ke umlamo kamagonya kumele ukuthi baphilisane njani
ube ngumuntu oba very close to Magonya aphinde abe very close to him niodadewabo kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiso isikhathi esesikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle ziphinde zenzakale ngendlela engarayithako umlamo uyakwaziuba ngumlamo bongumlamo sibili ibe too close nobaba oyabe ngithethe esendlini kungabi leenye into nje oyicabangelayo umlamo uyaphinda futhi abe ngumlamo abe two close ubaba ngithethe endlini kuze kugcine kuzala umntwana gcine kubuya umntwana ekhaya unxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya umlamo lapha abe hambe khona uright akakho right njalo ekusibeleni kakhulu kuloyi eyabe ethe wamthatha lapha ekhaya
ubaba Makoya.
Yebo Mthembu.
Umlamo umenjani kolapho-ke nxa sukhangele yena wena ngokwakho?
Hayi, ngiyakwazi ukuthi ufuna ngithamati agobhoza Mthembu. Hayi, kunjalo Mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambibele uMadube akutshoyo ukuthi kwezinye isuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamo ivele ligcine liphuma uchako yikho akutshoyo ukuthi kwezinsuku uyawuzobonisa kulo mntwana ekhaya kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba walapha ekhaya kuyinto oyikhuluma lomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume lizwa kwesibizwa ngesisibungu phandle nga kuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube lesithembu ungakwenza lokho kodwa kuyakumele ukuthi kube into oyikhulumisana lwangakho likuvumela
ehe madube ungakumela lokho
hayi
indaba
hayi ngikwazi ukumela mina ngumela kusona umphumuzwa
mhm
ngisona umuntu enhlala naye
So is the Kati, social role of Asakulayo.
Yebo, Sakazo Mushe, Zimbabu Mushe, Gutabanoxi, Lovers of Kulayo, Nimumai Kove, Namshakuselo, Sik Regular Pambili, Sikoka Labacha, Malana Munkankaso, Gamshaga Tetuan, Uligazi, Ukuta Zuzulu, Uba, Angene, Estalateni, Ushelo, Silom Nashem Tutsa, Uevan Telezan PF, Ganyelum Lumisi, Dube, Inweti, Weson Busaswe, Dube, Nya Gamgila Ushelo, Aushelumbonako Malana Lultab,
Kankaso, Munkankaso, akathekileyo kakhulu ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi abantu abaningi abasakwanisi abasenelisi ukubana bethole ukudla uhamba esibhedlela akula mithi solokhu-ke sitshengisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga ngakho ngokufaneleyo uZulu kuqakathekile ukubana etshengisele ukungathabi ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo ngoba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu luyenziwe yi-corruption
siyezwa amalunga awebandla leZANU-PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe bezimoshela isikhathi ukubona njani lokho
kuyasidanisa kakhulu ngoba sikhangelela ukubana xa sithi asilweni le-corruption laba eZANU-PF bebuye bethi asibambisaneni izandla i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela mbona into umuntu weZANU-PF layo kumele ithakazelele
sikuzwile Dube siyabonga ngokungena kuhlelo wothi sizombona kaMnashe Mtutsa webandla leZANU-PF
ya ngiyabonga brother Mike ukuthengisela kuyinto evunyelwe elizweni leZimbabwe kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo lawa amaplans akamhla ka 31 July ayize ngoba akuncedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele khona amalanga adlulileyo lawa esivela kiyo sibonile ukuthi ama positive cases abelokhu esiba maningi abantu lokhu bebanja bele COVID so siyabona ukuthi ngendlela esesikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili so ukuthi abantu beqasha ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni mbona ngani kuyinto embi kakhulu ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lowe COVID lokhu khona iCOVID ayilungiswanga nguhulumende iCOVID ayilungiswanga eZANU-PF kodwa ngumkhuhlane okhona emazweni wonke siyabona ukwenzakala eSouth Africa siyakubona ukwenzakala kwamanye amazwe asikufuni ukwenzakala kwelakithi
abantu bayakhala ngale ndaba inkohlakalo elizweni Mtutsa ubona ngani uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na
engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane ngendaba zonkohlakalo nxa sengikhuluma ngohulumende ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa asebexotshwa emsebenzini kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health kuyatshengisa ukuthi hayi izinto ezenzwe elizweni sezisitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entweni zonke abazenzayo
hayi sikuzwile Mtutsa isikhathi iso esesidliwe ngumangoyi sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye loMnashe Mtutsa owebandla leZANU-PF ngokungena kuhlelo isikhathi du mthwakazi omuhle kodwa singakagqibi uhlelo lingakhohlwi ukuthi sizabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7 bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathunela kusasa. Sika sizwe owamanje ezokholo lesiKristu silontungamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje sathanda ukuba sikhangele amahubo ichapter nga 118 iverse nga 24. Uyabhala lapho uDavida lolu hubo esithi yena lolu lusuku olumiswe yinkosi asithabe sithokoze kulo. Singathi kwezinye amanye ama version angathi lona lolu lusuku olwenziwe yinkosi kasithabe sithokoze kulo. Abaningi sebayenza izingoma ngale verse kaDavida. Namhlanje bemfuna sikhangele ngelihlo elinye. Ngifuna namhla ucabange ngalindlela ukuthi lonke usuku ongena kilo empilweni lwenziwe yinkosi. Abaningi sasicabanga ukuthi engxenye umnyaka ozayo yoza kwangcono kulalowo mnyaka esidlulekiwe. Lanamhlanje lolu suku esikilo ungizwa ngikhuluma lwenziwe yinkosi. Lo suku lolu okule COVID khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha othokoza khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapho khala khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha ozudangile khona lwenziwe yinkosi. Zonke insuku esingena kizo zenziwe nguJehova. Ngakho ungabala leyo ngqondo ukuthi akulalanga elilodwa elingenziwa nguJehova. Awusoze utshone umelela ukuthi engxenye yokusasa yakho lapho enzayenza olunye ulutho. So kokuqala kumele sikunanzele ukuthi nxa lonke usuku lwenziwe nguJehova, kutho ukuthi phakathi kwalololo suku, phakathi kwalolo suku kulento enhle uJehova ayabe eyidalile. Kungabe kumbe kulusuku lapho zwe khona indaba ezikudangalise kakhulu, indaba ezikuzwisa ubuhlungu. Phakathi kwalona lolo suku usizwa ubuhlungu. Lusuku olwenziwe nguJehova kutsho ukuthi kukhona isandla sikaNkulunkulu phakathi kobuhlungu bonke lona bona lo. Ngiyangikhumbule ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi khona vele ekuqaleni antsho umhlaba wawugcwele ubunyama, kodwa uNkulunkulu phakathi kobunyama lobo wakhuluma ilizwi kwaba lokukhanya, kwaba lento enhle ephumayo phakathi komnyama. Ngakho akulanda aba lokuthi lelo langa lakho liyabe likhanya limnyama, likhanya linzima, likhanya ngani hayi akulalutho olungayenzakala. Kumbe kathesi abanye uzindaba zokuthi ubanjwe yi-COVID, kumbe uzindaba zokuthi kulesihlobo esesibhubhileyo eGoli. Kathesi sikhuluma abazalwane abaningi izihlobo kulobuhlungu, abanye babanjwe i-COVID, abanye sizathiwa sebebhubhile. Ukho konke khonokho uJehova isandla sakhe sikhona. Lonke usuku lusuku olwenziwe uJehova okulesikhathi sokuthi linjonge uNkulunkulu akubizela yona empilweni yakho ingenzakala ngalolo suku. Ngakho ke ngifuna ukuthi ukukhuthaza abanye abantu abathi mina linto uNkulunkulu ambizele yona ngizayilungisa next year, lo nyaka hayi kule COVID. Baningi abantu abathi bona mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha next year, mina uNkulunkulu ngizakuba mazi hayi ngcenge Christmas. Ngifuna ukuthi kuwe lolu suku lusuku olwenziwe nguJehova lusuku ongaba kwazi khona uNkulunkulu abe yinkosi nomsindisi wempilo yakho. Ungameleli kusasa ngoba ikusasa siyazi. Uyabhala omunye loba lapho uthi yena uPawulu uthi yena ungabeki usithi kusasa ngizayenza lokho, ngoba sikwazi sonke ukuthi kusasa yethu iyavuka njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Kwasithandazeni Baba ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abavula inhliziyo namhlanje lilanga elenziwe nguwe ukuze basindiswe. Ngena enhliziyweni ubasindise, ubakhulule phakathi kwakho konke okubasindayo, okubahluphayo. Bezintokozo yakho ibagcwalisa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekulo lohlelo vuselela umo ya silo mfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Sinukuba lapha uhlelo lwethu olamhlanje olivalisayo ngo Kip Stube.